Abalandeli bomdlalo wenguqu sebeveze imibono ehlukeneyo phezu kombiko okhutshwe inhlanganiso yeZimbabwe Football Association namhla omayelana lokuba iqembu lama-Orioles elilomqeqeshi omutsha. Umnikazi weqembu elidlala kwisigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League le-Ajax Hotspurs uSiphambaniso Dube uthi mhlawumbe uNisi uzalandela enyaweni zikamuyi uReinhard Fabisch laye wayeyisizalwane selizwe le-Germany.
Sithanda ukubonga for i-appointment ka-national team coach. Yes, imbali yakhe sisadingisisa thina abantu sibe kwazi ukuthi injani inhlobo kangakanani, but iZimbabwe has always had a good relations le-Germany. Remembering the late Reinhard Fabisch, sicabange njalo u-Pagels and ama-developmental schemes wachiwe wasethe up. So asibe nethemba lokuthi bamnike ibanga elide lokuthi abe ngumqeqeshi weqembu elikhulu.
Intatheli zindaba ezemidlalo uFortune Mbele yena uthi okungamphathi kuhle ukuthi akucace ukuba uNisi useke waphumelela phambilini emsebenzini wokuqeqesha.
Coach omutsha futhi for the same campaign, kuyini okutsha azakuletha? But sizaphonga ukumnika i-benefit of the doubt, but mina CV yakhe ayi-impressed because lapho akhotha khona vele kakazawine lutho. But akunzima sazi ucoach isikhathi sakuphela ngokuthi kuthiwa une-UEFA Pro UEFA what
umlandeli womdlalo wenguqu uDingilizwe Ngwenya laye uthi nxa ekhangela imbali kaNisi uthola angani akusiye umuntu ongakhokhela iqembu leZimbabwe litshaye libhuqe amanye amaqembu.
Uma ngimlandelela imbali yakhe lokhosi, ukhosi lo uku-administrative work kakhulu, esingathi sikusho ukuthi usebenza kakhulu ema-ofisini. I-team yethu njengamanje ngicabanga ukuthi idinga umuntu ozoyenza i-dirty work on the ground, and lo muntu most preferred bekungaba ngumuntu ongaba ku-local scene, ngoba most of our players they play locally. Ngoba ngibona ngathi umsebenzi wakhe uzomandela considering yena i-experience yakhe simbona lapho kade hlala boma-1 year kuboseshelezi kanjalo.
Omunye njalo umlandeli womdlalo wenguqu umncedisi Mlambo laye uthi akumphathi kuhle ukuqhathwa komqeqeshi obuya phandle.
Njengoba eminyakeni edlule sike samiswa emidlalweni indaba leyo yokuthi manje sokuphinda kungani kulethu coach ovelela ngaphandle, yako soze kusiphambanise yini phela yilaba futhi ma ungasabalungiselanga kuhle imfanelo zabo bayagijima bethwale ndawo yonke nje. Kodwa nje I think nje dadumele yenze thina lapha naye ukuthi lethuke siqhubeke ngabona laba bokhosi bethu balocal, ngoba kuya kube mnandi ukuthi yebumbizilwa ngaphandle kodwa laba basemsebenzini bafuna izimali.
Omunye futhi umlandeli wenguqu uPolite Ndlovu uthi ukuba khona kwamqeqeshi omutsha akutsho ukuba sekuzahlekula ilungele iqembu lama-Orioles enkundleni.
Lo Polite Ndlovu ongumunye wabalandeli bomdlalo wenguqu. So lapha Polite sesithole umqeqeshi omutsha elizweni leZimbabwe, u-announce kathesi nje, ubona njalo na appointment le njalo ubona ngani nge-CV yakhe umqeqeshi lowu kukhona yini azaba kwenza ukuthuthukisa ibhola lethu leZimbabwe?
Ngiyabonga kakhulu. Ya undoda lo khanya ngani ngumuntu ololwazi kwezenguqu ngendlela engibone ngayo bemdescribe ngayo abe-normalization labo ukuthi hhayi ukhanya ulwazi lwe-African football ulalo, kodwa singazi ukuthi ulwazi luzahambelana nama-results yini. Mina uhlupho engilalo yikuthi sesintsho coach kaningi neni, kodwa i-normalization lokhu ifanani. Babebuzwa bebe-under pressure kuphalamenti kathesi ukuthi abalazi ibhora bakazefika ema-stadium. So le i-appointment asazi whether ngeyokusivala ukuthi sithi hhayi sebezamile baletha umuntu, so asisababuzi ukuthi bona ibhora abalazelanga. Zimbabwe yenzesanda ibhora siyathi hhayi siyakwamukela ukhothi kanemithuba.
UMichael Nisi uthatha isikhundla ebesiphethwe nguJarros Tapera ophethe isikhundla lesi ngemva kokuba iqembu like laqeqethwa nguNorman Mabheza laye owayethethe leso sikhundla ngemva kokuba sike saphathwa nguBaltimore Brito. UNisi ozowasebenza emazweni abalisa eleRwanda kanye leSouth Africa uthola iqembu leZimbabwe livele liphakathi kwemikhankaso yokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano ye-Africa Cup of Nations ngomnyaka ozayo kanye lowe-FIFA 2026 World Cup. Kusenjalo omunye wabadlali mele ilizwe leZimbabwe kwimidlalo ye-Olympics eqhutshelwa kwele-France uPaige van der Westhuizen akafinyelelanga ukudlulela kusigaba se-semifinal kumncintiswano we-100 meter freestyle. Loba nje ephutshiwe ngokuqala emjahweni aphatheke kuwo, uvan der Westhuizen ucine esendaweni yama-25 nxa kukhangelwa isikhathi antsheze ngaso. Kulabadlali abangama-29 abangene kumncintiswano we-100 meter freestyle kucele labesifazane. Kusasa uDenilson Cipriano wasuza sisebenzisa umjaho we 200 meter backstroke kucelela besilisa ngiyimele isizwe ngobulawayo ngingutsho ezehlinjanjini.